Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 kuNcwabakazi 2024 ngokuthi sithube. Endabeni zethu namhlanje.
Sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu bezothi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeyokuthi bevale freedom of expression, bevale ukuthi abantu bedemonstrate, whilst kuyinto evunyezwa umthetho.
Abaphikisayo nabalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit.
Lawa ababoshayo abantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe, hhayi ukuthi betobona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukubona kanti abanye bakho bathi bafunukeza i-shutdown. Mina i-shutdown ngangiyifuni.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi ababotshwayo bafuna ukuyangisa ilizwe leZimbabwe. Lingakhuthwa isigaba somculo ese-Walls of Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit oza kuqhutshwa kusasa. Bathi kuzisa ubuhlungu uba abanye babo abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha bavalelwe e-remand prison. Kuthi njalo amapolisa adinga labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngendlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokuncindezelwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Ashley Chivunye okunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi akumangalisi okwenziwa nguhulumende.
Sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu kwenzothi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeyokuthi bevale freedom of expression, bevale ukuthi abantu bedemonstrate, whilst kuyinto evunyezwa umthetho. So yikho sibona ukuthi regime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi ivoice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe, because sesizamile ukukhuluma lama leaders in the field ukuletha i-change. So now people are selecting another avenue to be able to push the agenda ye change. So into yenzakalayo and into esatshwa iregime ekhona namhlanje.
Izingathi ke kulabanye kade befuna ukutshengisela emgwaqweni kambe kuzayenzakala yini kusasa kumbe bazajaba bulawa.
Siyakwazi ukuthi iregime idiphi abantu abaningi abemilitary, abepolice ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengatshengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi-constitutional right, kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwanise ukuzitshengisela ngoba they are governed by those. Bona yibo aba-elect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehle kubamelela bale right yokutshengisa ngendlela ezijiyene ukuthi lokhu akwenziwa ngabaleaders abavumelani labo. So ngokubona kwami yinto kumele iphumelele, yinto ezaphumelela ngoba le organizwe ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kulamasosha lamapolisa emgwaqweni khonapho kunjani nxa ukhangela i-deployment yama-state security agents khonapho.
Siyabona ukuthi laba bakhona ukwethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Konke okwenzakalayo it's a confirmation yokuthi iregime yaphanika, ilokhu esaba ngoba iyakwazi ipower elilabantu nxa abantu bengahlangana bethi sebesifuna ukutshengisela ngendlela le. So iregime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people are going to protest, abantu bazahamba emastrithini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala ethotshe abantu, ukuthi eyethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-location kutshengisa ukuthi i-regime is in panic and bazame ukuthi abantu bengazithengiseli. But thina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrathayo.
Lo ngu-Ashley Vunye okuhlanganiso yezinaso ubeqoqa le Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso we-Freedom Alliance.
Kuyatshengisa ukuthi i-SADC ivele kayimeli uZulu, imela ubungane obokuthi khona omnankakwa ngabangani babo. I-SADC njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili, futhi ngalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu eMathebele, ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imele abantu, abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele beze abakhokheli bayekele asale eyedwa mina ngakho kodwa abamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalani
ukuthi vele ayiselanto eyimelayo vele isadiki yona leyo kusho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhlizise izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale isekele so akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyini
umnumzana Ndlandla Moses Ncube ukudlaniswa yeFreedom Alliance bexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kodwa umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi ngabo botshwe bonke abephula imithetho eZimbabwe
into le ibamhlungu ukuthi the same people esikhala ngokuthi bona izinto azimanga kuhle sifuna ukuthi bona umkhono wethu uvuke iZimbabwe ilungi kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka iZimbabwe disrepute kuma international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bethu senze njalo ngoba laba ababoshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe hhayi ukuthi ngito bona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba you must remember phela ukuthi bona kanti abanye bakho ukuthi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown ngiyifuni so ilungelo lami selisiba ngapi wena usufuna ufaka elakho ilungelo lokuyathisa amathaya ufaka izitina emgwaqweni ukuthi mina ngingahambi uyayenza lokho engifuna
siyabona ukuthi kodwa kula bantu abalezikhalazo phela kodwa hayi okay uzange ngiqhutshe kuhle isadiki sokumele ibone iqiniso asikho konoko
hayi uzana ukuthi kula labo labantu ukhetho luhamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi kodwa ukhetho luhambe kuhle so into yangikona nxa siyenze asiyenzeni sibe kwazi ukubona there are two sides of the coin angithi hatshi ukuthi kodwa wena ufuna akusethi ube yisiba phezulu kuphela ngesikhazulo akuyenzi nxa ufuna ukwenza ukutshengisela kuyavunyelwa ukukhosini ukutshengisela phakathi kutshengisele peacefully ngoba into evunyelwayo ukutshengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokutshiswana izinto sokutshayana sokugizisana sokulokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba iconstitution ekayitsho ukuthi kona tshengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukugijimisa sifuna ukukhoza i-violence so nxa uzokhuluma njalo sokumele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho uthi utshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sonke lapha Mthembu yikuthi kona awukaze utshengiswele ngokuthula kugcina sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezijabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonoko ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo izikhalazo laba abangelazo bayekileni phela bethi go free and about with their business wena la utshengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is that when sifuna wonke umuntu ahlale phansi utana shutdown i-shutdown ngeyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo umkoto kwami lapha engiphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngani mina kusasa
lo umnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 ekobulawayo kudaba olufanayo uhulumende weZimbabwe wehlulekile ukwakha okupheleleyo izakhiwo ezaziwa ngokuthi ngama-presidential villas obekumele kuhlale inkokheli yomanyano wesadiki ezangena umhlangano omkhulu kusasa eHarare akwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngezakhiwo lezi ezise-Mount Hamden kubika umlondolozi Ndlovu
amaphephandaba ambalwa eZimbabwe abika ukuba kwehlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose amashumi amabili 18 uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi kwasetshenziswa imali enganani ukuzakha inkokheli yeSADC izizahlaliswa emahoteleni agoqela iMickey's Rainbow leMono Motapa ubambe owangaphansi umnumzana Ephraim Sibindi ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe
kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakhiza kiyo eziningi kule leya eseHarare kuthiwa yimbuzi roundabout akula nto ebonakalayo
ezinye njalo iy'ngcwethiko zombusazwe lezomnotho zithi liyazehlulekela eleZimbabwe elichaphaza imali kaZulu abaphathi intambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqela umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo loba nje eleZimbabwe lenelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare laxotsha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli kulabanye abancoma okwenziwa nguhulumende. Omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kwesadakhi sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxotsha emgwaqweni ngumnumzana Dabengwa Siziba.
Sina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa isikhathi zonke. Kunje sebengixotshe ndawonye labanye labade ngihlengise lapha kubi sibili.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano weSADAG umnumzana Richard Mahomva uthi ukuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazwe owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi e-Afrika. Kukhanya engani inkokeli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ipanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lithi lidinga indlela zokuthi imali ethunyelwa izihlobo ngabasebenza emazweni atshiyeneyo ifakwe ebhanga leli abantu beyithole iZimbabwe Gold kumbe iZig kulokuthi bayiphiwe ingamadola eMelika. Abantu bahlaba umkhosi ngokwethulwe libhanga leli. Umnumzana Persistence Gwanyanya, umcebisi we-RBZ, uthi abakhalayo kabawuzwisisi umbiko webhanga leli ngoba abantu kabasoze bebanjwe ngamandla ukuthumezela imali yabo kubhanga leli. Uhulumende wakwakuzama lokhu kusasetshenziswa ama-bearers checks kwehlula. Kulabantu abaningi abalahlekelwa yimali ngenxa yokugugudeka kwesindo sama-bearers checks ngomnyaka ka-2009. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uTabuka Ncube kwe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ezimeleyo.
Ayisilocebo elithi sibona kwamanye amazwe ukuthi nxa umuntu engathunyelwa imali iyakhonvethwa ibe yi-local currency. Kodwa khathesi udube esilalo yikuthi abantu kabakabi lethemba lamazikhe, kabakabi lethemba elokuthi amazikhe ayasebenza, njalo abakabi lethemba lama-policies akhona khathesi. So kumele i-RBZ iqale ngokubumba ithemba, ngokulungisa ithemba labantu emalini ekhona khathesi.
Phambilini sikhulume locebisa ibhanga le-RBZ umnumzana Gwanyanya esithi yena hayi abantu abazwisisanga umbiko lo, esithi i-RBZ ayisoze ibambe abantu ngamandla, iza kuba incenga abantu kumbe isebenzisa indlela zokuthi izigi lamukele endaweni eziningi okokuthi abantu abasoze badinge ukusebenzisa ama-US dollars lezinye imali.
Ukuze athathe isikhathi esinenganyana ukuthi sifike kulelo banga, njalo kuzathatha ukusetshenziswa kwezigi nguhulumende. Ngoba nxa uhulumende lokho ecela abantu ebhadalisa abantu ama-US dollars kuma-services akhe, kuzaba nzima ukuthi sifike lelo banga.
Libona sengathi lokhu yinto engenelisa ukuthi uhulumende ayifeze, kumbe kuzakuba nzima sibili ukuthi enelise ukufaka leli themba ebantwini?
Kuzaba nzima ukuthi abantu beqalise ukuba lethemba emalini yethu, ngoba sisuka kudala ithemba lingekho. So engxenye uhulumende nxa efuna ukubuya lecebo leli, kumele azame indlela yokuthi abuye lalo mbijana mbijana, ebone ukuthi abantu bazakwamukela kanjani.
Lo umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho ezimeleyo, ubexoxa uTabuka Ncube weStudio 7 eseBhilitane.
The Voice of America, VOA.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Sekuleminyaka engamajumi amabili abantu bebulawa mahlayana eDarfur. Omele eleMelika kuhlangothi olubona ngezombusazwe kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uambasada Robert Wood uti ababulala abantu kudala lokho bekwenza ngoba abazange bejeziswe. Abaku Rapid Support Forces eDarfur babulala abantu mahlayana njalo bahlasela izakhiwo ezinjengezibhedlela lemizi kaZulu. Babambisana labanye abazonda abohlobo lwe-Masalit labangalandeli ukholo lwabo. Babulala mahlayana njalo abafana labesilisa abakhulileyo badlwengula abesifazana njalo bathumba abantu sonke isikhathi. U-ambassador Wood uthi okwenzakalayo kukhanya kuludaba lwakudala olungalungisiswanga. Uthi ibutho lakweleSudan lalo lihlasela santando ukwenzela ukujezisa abantu abasekela abahlamuki. U-ambassador Wood uthi akuqondanga okwenziwa libutho leli. Uthi elemelika lisekela ukuthoniswa kwabanye abahlamuki abagoqela umkhokheli weJanjaweed u-Abdul Rahman osanda kumiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esethuswa amacala okubulala mahlayana uZulu lokunye. U-ambassador Wood uthi badinga owayengumphathintambo kahulumende u-Ahmed Harun labanye bakhe abethuswa amacala okubulala abantu santando. Uthi ozaveza lapho abahlala khona uzanikwa izigidi ezinhlanu zamadola $5 million. Uthi kumele abakubutho leSudanese Armed Forces kanye labakuRapid Support Forces beme ukuhlasela uZulu. Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana, abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
NgoLwesine khona kwenzakalani.
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisa nalo munye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuLaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuRadio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Itale lePhalamende kweleBotswana selivumele ukuthi umuntu abe lelungelo lokuba isizalwane samazwe amabili i-dual citizenship osekwamukelwe ngabeZimbabwe abalabantwana lezizalwane zakweleBotswana. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti muye wethule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lePhalamende.
I indicate amongst other things the need to enable
leta lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma befisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba ngweleBotswana ahlanikele ukuba ngweZimbabwe. Abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamachumi amabili lanye i-21. Omele isigaba se-Francis Town edale lePhalamende umnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Rena le batho baeleng gore bana ba le bantsi
sila wabakithaba labantwana labeZimbabwe kodwa abantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungapi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezi ngani ezazalelwa kweBotswana unkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathela lePhalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuza kwenza ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona. Bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lo mthetho ovumela ukuthi umuntu abezalwa nesamazwe amabili.
Ngaba la i-dual citizenship. I think it's going to be better ukuthi umuntu la yakwazi ukuthi investe ekhulu lapha khona esenzela imuli labantwana njalo njalo konke.
Omela iZimbabwe kule Botswana umnumzana Henry Mkhono weShuro ubonga kwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013.
What it basically means is that all those with their children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
ELeZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le dual citizenship lokho kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bhilithani kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 isakron kwele Botswana.
Woma nje soke isikhathi sokuzwa imibono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Uhulumende akalandaba yezinto ezinkulu, ule ndaba lento ezincane. Umonakalo olapha ensuza kuWard 11 isihlahla seziphelile nya kusela sihlahla. Kuganyulwa yonke imhlobo emfuleni, abantu balima bese becross umfula ngamakhuba, abantu beema bakhona bagoqa izandla. Izihlahle foresta ngale guswini seziphelile nya. Abantu kathe semakhaya basebenzisa amagasitofu, yiwasebancedisa. Into kuthiwa lukhuna kusabonakali. Nxa ufuna ukuthenga ukhuni soluvela kwamanye ama-villages thule zinqola zithengisa. Kathi sasihlala eguswini lesabekali leforesta ndawonye. Izihlahla zeforesta seziphele nya iforesta igoqa izandla zwi. Zwi. Nxa abantu sebengahlanekeli inkulumo bethi bona hhayi uhulumende wenza lokhu, uhulumende wayebona ngani uyathethiswa. Njengeza umphathi Ntambo ubaba uRichard Moyo ethi iphathi kayikwazi lokhu ngoba abantu bathengisa imizi ngemali. Kodwa nxa uRichard ekwazi khona ukuthi isibili imizi amastandard athengiswa kungumsebenzi wakhe ngu-MP eyekela abantu besenza into enjalo, wehlulwa yikuyini ukuthi abuye ezoyenza umhlangano ebantwini ezi ukuthi izitende ezibazwenyele bathi sathenga adinge labo bantu abathengisa izitende ebantwini. Nxa kuliqiniso ukuthi bayabotshwa babophi, phela sibone iqiniso ukuthi sibili yinto engaphandle komthetho. Kutsho ukuthi okusalayo ukuthi iqiniso yikho sibili khona okukhulunywayo.
Lingalitshona njani ma-Studio 7? Yes, angazi ngancedisana njani bakithi lapha eDandanda esigabeni seLupane eGogo High School. Kule dona yasigibhela umgodi, yasifakela uJojo, yasifakela le klebhu umkoro wokunatha inkomo. Kodwa uchairman wesikolo lo headmaster wakhe umhlophe, uchairman uSamampo Mpofu waku-1 sebevala basafuna ukuthi sinathe inkomo. Sebesenzani into leyo songani ngumuzi wakho? Kanti izinkomo ziyafa kulisomiso esingaka. Yini ezakho umhlophe khona le dongamuzi ziyanatha ezethu azisanathi?
Ye, amajono Studio 7. Indaba yami imikanje emlandweni. Siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yiZipra not iZANU-PF, iZipra eyayisilwa lombuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yeZipra yaphela ngo-1979. Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kahle uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end uphe iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase iZipra? Ngoba iUnita Code yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe, yayililwe lobani, yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo? Because emlandweni iZipra yiyona ehalwelizwe njengoba nje namhlanje siseZimbabwe. Le abathi free thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Woza Friday living is lo mculi kaMaskandi esike saxoxa laye kulolu hlelo uKelvin Moyo uzibiza ngelokuthi Kiss Before emculweni. Isizwa idabuka omadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlala delayo elitsha kungxoxo ayenze noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ambingelele mvuka Nkomo uThis Before engumfana ozalwa ePlumtree ngaphansi kwenduna uMahlambuthi isigaba sakithi usemphuku usobhuku wami engumankolo. UThis Before uqale ukungena endimeni yomculo ngonyaka ka-2019 lapho engiye ngafika khona ngesingle track yami eyayithi usefikile. Ngabuya njalo ngangena ngo-2020 after i-corona ngesingle track yami njalo eyayithi i-crush yami. Ngabuya futhi ngangena ngonyaka ka-2022 nge-album yami enengoma eziwu-6 ngesihloko esithi kwathi kwabiza ukuthanda ngawe. Kunjalo ngoba sengibuyele futhi ngale album yami enengoma eziwu-10 ngaphakathi enesihloko esithi Dear Jinja.
Kunjalo, 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 bafana bako mako. Baphinde wamemeza njalo uThis Before bathi kufoka moyo ufana kala kwethu ngoba bika bathi kufuna ngoba bale bathi bathi uthumzulu kamasa. Ijabo sokama ncube tendele inqaba lemhlobo enhliziyo nawo umsebenzi wala babana bana wajwalekile. Uqaqabule insizwe ongabheka amatixepho kawamatshitshi kuphela mabhincangile. Umshaya wetshitaphe tshapho elifunda nayo bathi 14 bathuka bakubhode okanje abathayikhona. Ukabe weza kanto ufani weza ngobuthi ingaphika kwabaza kathi chabo bo. Angusebenzisi mina ubuthe tshobe ngishaya kusizo nawo ujongo nawo bagaba futhi bana tshitshi tshitshi zomthongweni. Awusuka mazenda bayihamba ngempela okufunakala sena. Bathi ubakhulu lebhojo njengobhontshisi obaba maphondo DJ.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
KuFacebook uyangithola nginguThis Before ithendele elimnyama. KuInstagram uyangithola futhi nakhona ngizibiza ngethendele elimnyama. Kubese ukuthi kuTikTok ngitholakala ngoThis Before Moyo 01. Inombolo yami lapho engitholakala khona ngitholakala enombolweni ethi 078-642-8193.
Abalandeli ubatshela waphamasha.
Ngizocela abantu bewuthengi kakhulu umculo wami. Ngiyabathembisa ukuthi futhi ngizohlala ngikhona bayenzela ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi. Bexhumane nami lapho okulula khona kumuntu ukuthi engangithola khona. Ngofuna ukungibonela, ngofuna ukungiwhatsappa, mhlawumbe ngojampwe yinamba yami ngoba ngiyibizile. Ngangilanda nakuFacebook, befike befollow futhi nalona ipage lami nakuTikTok lapho ngokunjalo. Uthando lwenu siyaludinga kakhulu, kanye noxhaso siyaludinga kakhulu esingamachiko ukuze nathi sikwazi ukukhuphuka siye phambili.
Siyabankulu ke ingxoxo le enziwa nguNtungameli Nkomo ekhuluma lejaha lapha likamasikhandi kulayi tokulinga kodla namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu wesathi kusami into zaqutshwa eharare kusasa. Hayi ke isikhathi asavumi namhlanje, sikethemba lokuthi lizalale live talk njalo libe lempelaviki elijukela. Bonibalisa ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uKip Stube, lilale.